indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 1 Hlangula 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uthi laba abakhokheli belizwe lakithi ababonanga ukuthi kungcono ukuthi bashayele iqhawe leli ihlombe, babuye babone ukuthi iqhawe leli silifihle kanjani.
Umnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla leZaphu, ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zinduna.
Ba okunye engunanzeleleyo yiwani kuyokuthiwa i-state function, but uyakhangela i-obituary yangkhona sayibhali, ibhala ukuthi ube ngumuntu obekuhulumende enguminista, yi-former politburo member, kaukurecognize ukuthi ube ngupresident weZaphu.
Ukungabi khona emngcwabeni kamnumzana Dabengwa okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudale inkulumo.
Kuyinsana ngendaba lezo ukuthi kanti uhlupho leso esidlalwe eZimbabwe ole inflation esikhanza zonke insuku, impahla zikhanza zonke insuku, faka amakhanda ndawonye kubona kade kungenziwani, ngoba khathesi ukukhanya ungathi mhlawumbe kaze lufike, impahla zikhwela zonke insuku, amabhesikom zakhwela zonke insuku.
Inhlanganiso yezisebenzi AZCTU isilobele uhulumende imupha amalanga alithumi ukuthi alungisise umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla leZaphu uMuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa ubekwe lamhlanje emangweni wemanxeleni entaba zinduna lanxa ubemele angcwatshwe emathuneni eHeroes Acre eHarare. Kube lokuxokozela ngemva kokuba umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa lenduna uKhayisandiweni beke bancitshwa ithuba lokukhuluma, kodwa bathe beliphiwa basola umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungazi emngcwabeni weqhawe lesizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo esemanxeleni.
Inkokheli zomdabu amalunga ebandla elibusayo eSouth Africa elemkhonto wesizwe kanye labameli benkokheli zakwamanye amazwe, amabandla ezombusazwe ehlukeneyo, amalunga engatsha zikahulumende kanye lozulu bebethe gwaqa enkundleni yentaba zinduna bezovalelisa uMuyi. Umongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa ube ngekho ngoba uthe imuli kaMuyi yathi ifuna ukumbeka ingasindwanga ngabokuza. Kodwa umfanekiso kaMnangagwa okuphanyekwe lapho kade kuhlezi abahlonitshwa umangalise abanye abathi kanti vele ubufakelwani. uMnangagwa ubemelwe ngumphathintambo wesabelo seMathebeleland North uMnumzana Richard Moyo. uMoyo uthe balusizi ngokulahlekelwa nguDabengwa owayenodumo ngesikhathi sempi ngebizo elithi Black Russian, kulandela ilizwe lapho aqeqetsha khona ezokucupha kungatsha zebutho.
Ngizathanda ukuthatha ithuba leli ukuze ngikhuthaze isizwe ukuthi sihlangane, sihlale sibambene njalo sibe lokuthula, izenzo zethu lendlela esiphila ngazo zibe isibonakaliso saloko uDr. Dumiso Dabengwa owakulelwayo ngempi yenkululeko.
Umngcwabo lo ubulenkulungwane zabantu ababethwalwe ngamabhasi kanye lezimota ezehlukeneyo. Omunye walabo ababekhona ngumqeqeshi wezenguqu uMnumzana Ndumiso Gumede, othi ukukhothama kukaDabengwa kuyadanisa, ethi uDabengwa uhambe kungakaqediswa uphenyo lokuthi sibekwazi ukuthi kwahamba njani kumbhuqazo weGukura Wundi.
Simazi ngemisebenzi yakhe emihle ayenze esesenguntanga echiya ubunandi wokukhula esiyangena elwela impi kazibuse. Kwathi loba sengene ngikhona ngale wazuza isixoxo eziningi ekhokhela ebandleni elezaphu ababesilwa kwakuthiwa yizipra.
Laloba bekulokudonselwana kokuqhutshwa kohlelo lokubekwa kukadabengwa lapho obekungani induna uKhayisa kanye lamongameli webandla le-MDC uNelson Chamisa abasoze baphiwa ithuba lokukhuluma. Ababili laba bagcine bekhuluma endlini kadabengwa yokugcina. Induna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthe ukungabuyi emngcwabeni okwenziwe ngumongameli welizwe kutshengisa ukuthi umumo welizwe awumanga kuhle.
Indoda ekulinywe emaredweni emaphepheni ukuthi ziqhawe abanye bakhethe ukuthi bangandlobi la. Ngikhuluma nje mathupha ngoba nxathi sithathe umsebenzi lo kumele sikhulume mathupha. Ngingalibhambathi bantu benkosi. Ulisizi kakhulu lidanile kakhulu ukuthi laba abakhokheli belizwe lakithi ababonanga ukuthi kungcono ukuthi bathayele iqhawe leli ihlombe. Babuye babone ukuthi iqhawe leli silifihle kanjani, senze kanjani. Mhlawumbe silahle nje ngendlela engaqondani, batho abafikanga. Lokhu mahlaba ezulu kuyathinta, kuyakhuluma.
Umongameli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa usekelane lenduna uKhayisa ethu lokudana kakhulu ngokungabuyi kwabakhokheli belizwe ethu uDabengwa ngubaba obemele ukubambana njalo ubeseveke ithemba kwabasakhulayo owakutshengisela ngokumsekela.
Mina inhliziyo yami ibihlungu. Ibihlungu ngendaba yokuthi abanye bayakhokhela ilizwe abakho ikhona abawuzi. Ngifuna ukuthi sinike iqhawe lamaqhawe inhlonipho yonke ukuthi ilizwe lethu liwile ngendaba yokuqina amaqhawe.
Yebo Chamisa.
Ngiyazama ukukhuluma nesiGebele. Ngiyazama indaba yokuthi ubaba wethu uDabengwa was a representative of our nationalists. He represented our oneness. He is a man who was humble.
Umuyi ubhubhele eNairobi kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo esedlula evela kwelatshwa umkhuhlane wensokwele India. Umuyi uthiye umkakhe unkosikazi Zodwa Dabengwa abantwana abahlanu kunye labazukulu abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Umongameli webandla lezaphu umuyi uDumiso Dabengwa ubeke emangweni wemanxeleni entabazinduna iziphathamandla zikahulumende zibikwa bezivimbe umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume emngcwabeni kamuyi. Kodwa umkamuyi unkosikazi Zodwa Dabengwa kubikwa kunguye othe nxa umnumzana Chamisa engaphiwanga ixesha lokwethula amazwi akhe umbuthano wokungcwaba umkakhe awungeke wachithwa. Sixoxe lomunye kade semngcwabeni kaDabengwa umnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigaba seMandebeleni eyebheju likaZulu.
Hayi abantu bayitshengisile inkokheli inhlonipho, abantu baphakame ngobuningi kakhulu. Kodwa okuphakama kwabantu kuyakutshengisa ukuthi kukhona okungabaphathi kahle emoyeni wabo, njalo emoyeni yabantu bakukholela ukuthi ukuhamba kwenkokheli futhi ukuthi sebesele besegcekeni. Njalo yinkokheli odwa bethemba ukuthi izifiso zabo zifuqa ngaphansi kwayo.
Yes, uyabona ukubana umongameli Emerson Mnangagwa ubengekho embuthanweni lo. Kungakusitshoni lokho?
Kuyakutshengisa ukuthi hayi inkokheli zakithi ikakhulu ezivela ebandleni elibusayo azixoli, ziyakukholelwa ukuthi zona uma zihamba emfeni azihambe esililweni, ziyabe zisiyapolitika lapho ezingazake zanika khona ithuba lokuthi zipolitike, kazisoze zibe khona. Yikho mina ngathi ngubonile khona pha ngoba okunye ngunanzeleleyo yiyo one ngokuthiwa i state function but uyakhangela i obituary yangkhona sayibhali ibhala ukuthi ube ngumuntu obe kuhulumende engumminister i former politburo member kaku recognize ukuthi ube ngupresident wezapho ngiyana nje ke ukuthi ngisukuthi ngabantu abale one party mentality emakhanda abo
ye manje ungathini wena ngosekelo olukhulu olukhanya luphiwe umuyi uDabengwa olukhanya esaphila wayengaluthola
usekelo mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi abantu bakithi babuDabengwa babemhlonipha babemthanda but okwenzakalayo ukuthi ibandla abakulo eliyizano abantu bakulomkhono welizwe babengalithandi unfortunately lanxa sebevuselela izapho okube loluhlupho ukuthi abantu amehla abo wonke abengasekho kwenye into akasesekufuneni ukukhipha izalo so because kwasekubonakala ngani into engaba yinqola elula yokukhipha izalo i-MDC so abantu bakithi bakuthe banjani banamathela ku-MDC not ngoba ngabathandi ubabuDabengwa not ngoba ngabathandi zakho kodwa ngenxa yokuthi babezitela ukuthini yindlela yokuthi kathesi ngabamba njalo umvuli
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eBhejwe likaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 esentaba zinduna
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba kuvembula
Lamlela ndwandwe
Izakhamizi zezansi emandebeleni zihloniphe iqhawe lesizwe emnumzana Dumiso Dabengwa lapho kunanzwa ezamasiko enyandeni eGwanda izolo. Iningi lezakhamizi lithi uDabengwa ube indoda emadodeni. UAlbert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Induna yekhezi uFuyana obe ngumhlonitsha kulumbuthano. Ucele uZulu ukuthi athule kwesikhatshana akhumbule iqhawe lesizwe uDr. Dumiso Dabengwa obekwe lamhlanje entaba zinduna. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba abaphathi bohlelo beqhubeke ngomsebenzi bengakhulumanga ngokubhubha kwaDabengwa ongaphathanga kahle induna uFuyane.
Ngangeni encwadi leyiphiwe ukuthi ngiyifunde bengicela ukuthi sikhumbuzane sonke singabantwana baseZimbabwe ukuthi singatholi ifulegi le ingafikanga ekuqineni chaza ukuthi iqhawe elikhulu lihambile ngicela ukuthi sike sithule usizodwa sihloniphe singaqhubeki ngohlelo nxa sikhuluma ngezamasiko qala sizitolele qala emaqhaweni okuyamdalela umbuso esikuwo
uFuyane ugcizelele ngokuthi basele bemadolonzima ngemva kaDabengwa wakhuthaza intsha ukuthi izinikele njengomuyi.
Ah, isizwe sonke khonapha simangele. Kodwa ukumqoka ngobaba Dabengwa yokuzinikela isifundo esisitholayo kuye kuzinikela. Ungazinikelelanga ukuthi wena nguwe khona ozakuthola kodwa uzinikelele ukuthi isizwe sakini sikhululeke njengoba wazinikela yena. Namhlanje sithi silozibuze. Wabamba iqhaza eliqakathekile kakhulu sesifike khona esikhona namhlanje.
Umnumzana Absalom Ndlovu usobhuku bhaka wenswazi phansi kwenduna uMabhena uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokudlula kwaDabengwa. Uthi uZulu kumele afunde ngempilo kaDabengwa ukuthi empilweni akulalutho lwelihlulayo lapho uthe wazimisela.
Ngizwa ngidabuka kakhulu emoyeni wami. Isizwe seZimbabwe namhla sikulesi sibanga ngenxa kaba uDabengwa. Silahlekelwe kakhulu. Kodwa ke olutsha lufunde kakhulu ekunengi ubaba uDabengwa. Kubana empilweni nxa umuntu efuna ukuthi naye yenze kumele uzinikele. Njengoba uDabengwa wazinikelayo ukubana afulele lelizwe.
Unkosikazi Elvis Moyo uchaze umuyi njengeqhawe esithi abasakhulayo kumele balandele imbali yakhe.
Abantu abona kumele bafunde ukuthi uDumiso Dabengwa ubelinde iqhawe eleZimbabwe. Ukuze ilizwe lethu likhululeke ubaba uDabengwa layo bengomunye wabo amaqhawe nala asenza sathola inkululeko leZimbabwe.
Unkosikazi Molly Moyo enyandeni kuVillage 6 ngomunye walabo abakhale ezimathonzi ngoDabengwa.
Silahlekelwe ngubaba wethu kade besikhasa beloJeshua Nkomo besifundisa izinto ukuthi zenziwa njani noma kade kulamaqhawe kade silwa egangeni kodwa bona bebesicela ukuthi bantwana bogogo yenzani so ukuze ilizwe lethu lilunge.
Kodwa bengwa uthi umkakhe uzodwa abantwana abahlanu labazukulu abahlanu. Umkhosi wezamasiko oqhutshwe phansi kwesihloko esithi African Royalty Our Heritage njalo lonyaka ugogo induna uMasuku ematshetsheni yena okhuthaze uZulu ukuthi alondoloze amasiko akhe. Ezinye induna ebezikulo mkhosi zibalisa uMathe Bulamba undiweni wekhezi lomathema wewilonki. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseNandeni ngi-Albert Ncube.
Lamhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukwemukela kuhlelo.
Ye mnumzana, sike sezwa imbiko yokuthi kungaba lokutshengisela kuyona le iviki edlulele kodwa asibonanga kulokutshengisela kwakhona. Imbiko esiphonga usabalala nje kumbe kukhona okuchairmans.
Well, okungakutsho ukuthi imbiko lesi sayibona silolomuntu kokuwabhoda kakhulu lapha ku social media. Kulomuntu omemezelayo ukuthi mhlaka 30 yabantu lingaya emsebenzini, ihlale ezindlini zenu lokhu lalokho. Akusenzakalanga kodwa isizathu sakhona ukuthi umbiko lwani bungadingi futhi uvela kubani. Ngibona ngathi yikho okwenze ukuthi kungabi le action ngoba abantu kade ezivele asifisa ukuthi kube lo muntu ophonga ukumemezela ulutho engazi ukuthi ungubani mayiphi inhlanganiso. Kodwa ke esingakutsho ukuthi yikho okungenzakala lapha okuyiqiniso ukuthi okwenza abantu befake imbiko le njengaleyo sebeyabuse ngesikhathi i-social media kuyikufuthelana okukhona elizweni. Abantu balezi zezinga abazinanzela ukuthi ezomnotho elizwe sezifile, intengo yempahla ikhwela nsuku zonke, uhulumeni njalo kuyenze lutho. So abantu bayazibona sebedingisa nje bekhulumisa eziningi ngenxa yokufuthelana. Kodwa kuyiqiniso ukuthi owakhathesi ayikho inhlanganiso esimegcekeni yathi ifisa ukwenza lokho. Kodwa sikwazi ukuthi i-ZCTU isibhalele upresident incwadi lokwenza kutho, incwadi ecacayo imnikile insuku ezithile ukuthi kabizwe ukuthi ayi-10 F10 F10 negotiating forum engeniswa uhulumende, ingenise izisebenzi i-labor, ibuye ingenise laba khathi bethu esikhathi i-MCOSI ukuthi ke kukhulunyiswane ngendaba lezo ukuthi kanti uhlobo lesi esilalwe eZimbabwe ole inflation ezichasa zonke insuku, impahla zichasa zonke insuku, faka amakhanda ndawonye kubonakala ukuthi kungenziwani ngoba khathesi kukhanya ngathi mhlawumbe kaze lufile. Impahla zikhwela zonke insuku, ama-basic commodities akhwela zonke insuku, kodwa akula muntu okhomentayo, akula muntu owenzani, abantu kungathi hayi sokubahlukise kakhulu.
Kanti khona vele abantu bazamelela ukuthi baze batshelwe ukuthi bayalamba njalo bayadubeka impilo isinzima kumbe bazayenza lokhu esayisikubone kusenzakala kwamanye amazwe ukuthi umuntu uyatho ukungazikufa ikuphi angene ezitaladeni.
Ngiqinisa lelo ngibona ngathi ngomumo engiwinanzelela khona kokuthoyo ungagcina kwenzakala ngoba isikubona kuzalwa kwamanye amazwe kungela mnikazi ngoba umuntu engalamba kakhulu umuntu aswele kakhulu alale engadlanga asakwazi ukuya ngayo uyabusumbandezela ekhoneni lokuthi umuntu uyathina ezitshela ukuthi pho ngazikunje ungazikufa ikuphi and siyakwazi ukuthi nxa umumunje ngathi ababili abathathu basukume lale ndlela yonke umuntu. So ke yikho sithi ukuthi uhulumende ngathi uhulumende onanzelelayo sibe lo hulumende olalelayo kodwa sibonise uhulumende wezaru khaya engalaleli bantu owenza intando. Yikho ubone into engazikhwela zinje akuqedakali lutho kodwa unganazela phela uhulumende uyabe ejengisa ukwethuka ngoba unganazela wamhlaka 30 amabhozi akuzeyigcwela igama lonke ngezinye indlela anti uyakwazi umuntu nxa elisele ngabona impolisa lidlula unani unani engayililanda yena. So umbiko lwana lawo abawuthathanga lula kuyatshengisa ukuthi laba bona ukuthi hayi abamanga kuhle kwenzeni kwabo yikho besethuka.
Ukwethuselwa ukwenziwa abantu ngemva kokutshengisela okudluleyo kungaba kubangela na ukuthi abantu besabe ukutshengisela lezi suku?
Yeye ngananzelela ukuthi phela lapana abantu lapana kwenza lokuqala abantu bethuselwa abanye abantu bangena ezindlini bechawa amasosha siyakhumbula amasosha esingena dothi dothi abanye abantu abantu babotshwa abantu balamacala aloke ngakapheli oloke ukuthi hayi remind khona kwana kwenza abantu bethuke ende sokusenza lalwana owayengangenanga kulokho ethi nga uyakhuluma ngakho engxoxo bayisithi ah ungakhohlwa mina lehloko ekhaya so ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi ukwethuselwa lokuyenza ebantwini kodwa njalo bese sithi ebantwini bezimbabwe kodwa nxa usibala phela umthetho welizwe ukuthi yi-constitution uyavumela abantu ukuthi nxa into zingahambi kuhle tshengisela ngokuthula so ngizama ukuthi mina abantu bezimbabwe bakunanzele ukuthi ilungelo balalo umthetho uyabavumela unxa into zingabahambeli kuhle batshengisele ngokuthula bengatshisi izinto bengajonti ezitolo bengatshayi bantu kulilungelo labo so nxa abantu bona sebedibekile kwesikhathi kuhle abantu basebenzisa amalungelo abaphiweyo amapholisa kubela owabumsebenzi ukuthi nxa sokusenzakala baphonga umonto abantu bavikele abantu bangahlukuluzwa kodwa kufayelanga wona amaphoyisa kwanesethaa abantu ngoba abantu babesenza okusemthethweni welizwe usemthethweni we-constitution yakuyilungelo abeligcweleyo
hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye siyabonga kakhulu mnumzana
yabonga mna wena
lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo Progressive Bulawayo Residents Association ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeVulindlela Gardens of and Care njalo engumsekeli kamgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Inhlanganiso le iqale ngo-1990 ngokuvela umkhuhlane lo wengculazi isikhathazi wawusuthetha abangane bami washiya abantwana bezintandane ngase ngibona ukuthi hayi kumele ngiqalise ukuncedisa abantwana lapha ngoba bonke babebuya bethi mama ngilalokhu mama ngilalokhu khathesi nje ngikhangela abantwana abayi-240 abanye bahlala labogogo abanye balini abanye bahlala labomalumi abanye bakhona ku-osemi ngiqalisa lihlanganiso ngahlukumizeka ngokufakwa abangani bami ngoba yingculazi eyathatha abangani bami kwakungakakhanyi ukuthi kuyini okwenzakalayo kodwa kufiwa begula abafe batshiya abantwana ngase ngithi hayi kahle ngiqalisi into leyo so far ndokhe ngaqalisa ngo-1996 nginabantwana abayi-7000 esembancedisa nalaba endokhu embancedisa khathesi bancedisa behlala labogogo labokhulu kumbe labomama angisho abanye kuyahamba ubaba kumbe kuhambe umama abanye abasalayo abazali isale gule ngasenelisi
ukusebenza libapha luphi usizo
ukubabhadelela ezikolweni bathengele ama-uniform ngokubapha ukudla noma nje singabaphisi kuzonke babuye esenta ngemande lange-Wednesday lange-Saturday bezokudla kwafitha ngathe singeperijile lokuthiwa i-IPAC elingadingi ukuphekwa elingadingi into eziningi li-highly nutritious ngoba abantwana bethu abaningi ba-positive basala negciwane so siyabafitha ngalo siyafisa ukubana ngabe siyendlula lapho sibaphekele okuningi kumbe bahambe bayekudla bengekhaya kodwa sase sibona ukuthi hhayi izandla zifishane siyazama kodwa ngangibole sibafide ngalelo porridge ngoba liyabancedisa ukuthi babe active nje ngoba bebengabantu abahlala begula belama-ringworms bengala behlupheka nje behlulukeni siyafisa uncedo olukhulu kakhulu ukuthi bathole iyakwazi lonyaka kulala itopile kusho ukuthi kuzaba nzima kakhulu kulaba abantwana ngoba kulezinye inhlelo ababandanga ukubafaka abantwana bona la
lithe babuye ukuzokudla esenta yiphi leyo senta njalo uncediswa ngobani ukuthola ukudla
mina inhlanganiso yami kuthiwa yivulindlela guardians often care. And in Tandane, Navantana, our Pagatu, the Kuke and the Tizi, no Marian, the Labazan. Is Mpopo, Mpopoma, it passed with them to primary school, Ikamedane, the pioneer schools, Gongwena, Istana, Lapecona, Utuangwena, Nicola Pencona, Nevudinga. You know, it's a Navanga Mammy Tizi. Navanga Mammy Tizi, I was Australia. Yile labanga nbami tize, abase South Africa, yile labase UK. Yile mnyi mtombaza nwa funda lapa, uchantri, yon mekisayo gakulu, yise UK. Mwoba, ngasa primary, yize nyokina labo, yise kendare. Nga mtu wane pase siya pambili, ya meka shogu tile chantri mtu wane lo, ya mneki sa mbiye, elini zesi. Abase Australia, ama Rotarian, ote David Green, yise Australia, mwomunyo mkulu, ote mekisayo, wazo watu magela le library. Esenta sige laipra. Yese siwa ade umfundi shwa machuja. Islipa ha. Urapa imoshi. Yese South Africa. Yese siwa ala maro tarien. Ase vila wa yose mjua ike. Labo mabanya wa sime jisa. Yese mjese 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 ipap. Labo skufi. Dempasha zobu koga. Dempasha zobu koga. Mese kone. Yasi bela nje. Yotwa. Hai. Mina wea msuchika ngoba. Aba mtu anabawa vuga. Mese kone. Batole. Konokaba mtuona. Labo babe nina inyo kutu batole.
Abanye selabancedisayo bakhula sebengabadala kathesi bakhona abaphumelelayo
bakhona kakhulu silamagqwetha siyabo prosecutor ababalisi siyabo dokotela kanti siyabo nesi sikuzigatsha ukuthi hayi umntwana lo lathi samncedisa uphumelele layo besokuncedisa futhi abanye
yabancedisa futhi lokubalaya lokubachasisela njengempilo
kakhulu yikho sikusebenza kakhulu sibadingele futhi le nhlanhla zokulasinga zokuqeqesha abantwana. Khathesi sinje kule program okuthiwa yi-sister to sister esesibafundisa khona ngokuzakha amankazana nabafana ukuthi bazakhe nokuthi bakhule njani ukuhlonipha nokunanzelela ngomkhuhlane lo okhona khathesi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeVulindlela Gardens of N Care. Njalo engumsekeli kamgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Izwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pa eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, siza kuthinta ngeviki ezayo. Emdlalweni wenkezo yeCastle Lager Premier League, iqembu leDynamos linqobe leFC Platinum nge-1-0, yiyo yodwa impumela esilayo okwamanje. Stavo ehamba ke lo professor singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Dumiso Dabengwa ungumkhokheli webandla lezaphu ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zenduna. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilala.